Okuliqiniso ilizwe leli ungasengathi alikho kuma sanctions, akula production ekhona ngaphandle kokuthi bazithathele nje konke. Ungakhangela kathesi ama mines bathethe sebe privatize iZMDC, so kukuningi asebezithathele khona, asebezenzela khona. So akula, amboni ukuthi thina ilizwe libulawe ngama sanctions, ilizwe libulawe imisgovernance, corruption, misplaced priorities. So mbona ngazathi yiyo into okufuza ukuthi ngabe iyalwiswa, ukuthi bemne ukuthanda kakhulu i-political power but bekhangele inhlala kahle yabantu. Ngoba eqinisweni kathesi abantu bayadubeka, eqinisweni labo abasemandleni benza intando yabo, bazidlela bodwa. Abantu beZimbabwe kabanjani, kabazuzi lutho. So ama-sanctions afakwe ebantwini ngohulumende, hhayi ukuthi uhulumende yena kuma-sanctions. Yama-sanctions okuza akhitshwe la.
Uthi njalo kumele kube lokukhulumisana okuqotho, kulungisiswe konke okuhluphayo kwezombusazwe esingathi ngama-political reforms. Kuphathwe njalo udaba lwamalungelo oluntu ahlonitshwe, kanye lomthetho ulandelwe, lokho kuthiwa yi-rule of law. Ngamazwi la, singathi ekubhodeni kwakhe ukubonile yini ukuthi umthetho kawulandelwa kuhle eZimbabwe?
Uhlangane lakho, njalo mbona ngazathi yiso isizathu esiyenza phela kwathiwani, kwathiwa ilizwe lifakwa kuma-sanctions. And ungakhangela part of ama-demands ukuthi kaba reforme, but bona bathi ukuthi hayi, they can't reform themselves from power. So mbona ngazathi umuntu okhuluma ngokuthi akube le dialogue ekhangele ukuthi kudialogue lalezi zigebenga akazizwisisi. Bona always mabe sithi kuyahlangana, kabafuna ukuthi kuyexoxwa ngalokho okuthiwa kuluhlupho, bafuna ukuthi bephuma benjani, bewinile. So kangiyiboni meaningful dialogue engenzakala kuleli, as long as singaphansi kwalaba bantu.